kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 Julikazi 2018 ngo Cape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting, which I have always
sengithumele iqula ukuyacela abesadiki ukuthi babizele lo mhlangano engihlezi nokucela kodwa nganganawa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yezek.
Umkhokheli womanyano we-MTC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza abesadiki ukuba babize umhlangano wesiphangiphangi lo mgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Ilunga lemthwakazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela ibulala central edala lephalamende kukhetho lwalonyaka uNkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kukomishini ebona ngamalungelo oluntu. Owayengumongameli wakwelemelika uMnumzana Barack Obama namhlanje wethule isifundo ngoMandela emkhosini weNelson Mandela Annual Lecture ongenwe zinkulungwane zabantu eJohannesburg kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MTC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza abomanyano abe-Southern African Development Community ukuba babize umhlangano ngesiphangiphangi lo mgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba kanye lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlaziya inkinga abakhala ngazo ngokuqutshwa kokhetho elizweni. UMavis Kama usethulela lolu daba.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni lethathela izindaba esigodlweni sebandla lakhe ele-MDCT eHarare lapho aphinde khona inkulumo yakhe yokuthi aluyi kuba khona ukhetho lonyaka nxa lokho abakhonona ngakho ungasalungisiswanga. UChamisa uthi usenze imizamo embalwa ukuthi abesadiki babize umhlangano ukuxazulula ukungezwano sekukhona phakathi kwabe-MDCT Alliance, izeki lohulumende.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting, which I have always
sengithumele iqula ukuyacela abesadiki ukuthi babizele lo mhlangano engihlezi nokucela kodwa nganganawa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yezek. Ngisenza lokhu njengomunye ozoncintisa kukhetho, ngenze lokhu ngimele bonke abazoncintisa kulolu khetho ngaphansi kwe-alliance, okubalisa olokudinga abameli bezigaba kanye labomanisipala bonke engibamelayo kwezokutholiswa okufunakalayo lapho kuqhutshwa ukhetho. Nxa uJustice Chikumba engala ukungena lomhlangano, sicela ukuhlangana lawo wonke ama-commissioners akwenhlanganiso yezeki.
Utshele intatheli izindaba ukuba abomanyano we-MDCT Alliance abasoke baliphinda iphutha abalenza kukhetho luka-2008 luka-2013. Kwasekelwa yisikhulumeli sikaMnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe abakhokhelwa uPresident Nelson Chamisa bathi bona hayi uPresident Chamisa ngeke bamvumele ukuthi angene kukhetho oluvele solwenziwe izek leZANU-PF olungeke luphumise impumelelo evele ebantwini kodwa evela kuZANU-PF lezek. Ngakho uPresident uthi hayi ngalelo lami ngilalela abantu abantu babazathi ukuthi kathi vele Izek iqhatshwe ngubani yenza umsebenzi kabani bafuna Izek elandele umthetho ikholo kwabe kusho umpresident
uSibanda uthi sekukuzulu weZimbabwe ukuba athathe manyathelo bani ukutshengisa ukukhonona kwakhe ngeZek
uPresident uthile wathi abantu bazazibonela ngoba okuzenziwa i-MDC Alliance kuvele ebantwini kuthiwa ngabantu watsho njalo ukuthi sibhizi kunje silalela uZulu sisitsho ukuthi kathi simbuze ukuthi kathi siqhubeka siya ngakho ngibona ngani akusukuzatwala singafundanga ukuthi ilizwe leZimbabwe nelabantu leZimbabwe ayisilo likaJigumba ayisilo likamnangagwa
abe-MDCT Alliance bathi banikeza abezeki kusiyaphela liviki ukuba balungisise lokho abakhala ngakho lanxa bengasathandanga ukuveza ukuba manyathelo bani azothathwa nxa zingalalelwanga lezo zikhalazo lanxa beziyisitshiyagalombili izikhalazo abangazo kwabezeki abe-MDC Alliance bathi zimbili ezimqoka eziqondiswe kumgcinisihlalo wezeki uJustice Jigumba lezi ngezithi udaba lokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers lolokutholiswa ugwalo olulamagama ababhalisa ukuba lelungelo lokuvota i-voters roll ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama
Ilunga lemthokazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela iBulawayo Central eDale lePhalamende kukhetho lwalonyaka. Unkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kuCommission ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission mayelana lokungahlanzeki kwesitokisi senkamba yamapholisa eZRP Bulawayo Central Police Station. U-Anastasia Ndlovu usibhala ludaba ngokugcweleyo.
Iningi labantu eselithe lavalelwa okwamalanga athile enkambeni yeBulawayo Central Police Station koBulawayo bakhala ngokungahlanzeki kwesitokisi sale indawo osekubangele ukuba unkosazana Ndebele aphanyeke udaba lwakhe kuCommission eyeZimbabwe Human Rights Commission.
Ngike ngabotshwa ngoJanuwari ngayahlala laphana insuku ezimbili kungcolile. Ema toilet i-flushing system ayisebenzi futhi lento yokuflasha yakhona ingaphandle ukuthi umuntu engangena e-toilet asebenzise i-toilet alikwazi ukuthi liphumele ngaphandle liyoflasha ngoba kuyabe kukhiwe izivalo so into efana naleyo mina ngiyibona ngathi not good for human beings.
Ndebele uthi uhulumende encedisana lamapholisa bephula ilungelo loluntu ngokuhlalisa abantu endaweni ezingahlanzekanga.
Sikhala kakhulu nge-condition ekhona eBulawayo Central Police Station ukuthi yama-cells akuhlaleki. Thina sibona angathi akufanelanga ukuthi abantu bahlale izibotshwa zihlale laphana ngoba okuqala sikhala ngendawo yangkhona ingcolile ingcole ukungcola izingubo zingcolile kuyanuka vele ukuthi asi condition engahlala umuntu ngoba thina we believe ukuthi khona ma uma udetainwe kuma cells uyabe ungela ungakabi ungakathethi ukuthi kunecala thola ukuthi kunabantu ababe be innocent kodwa ngendlela indawo yangkhona engcole ngakhona ayi akubona isukuthi ngingakhala abantu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Akim Mhlanga laye uvumelane lonkosazana Ndebele ethi abantu akusamelanga bahlale kuleyo ndawo ngoba abanye abantu baphuma sebegula.
Mbona kufanelanga ukuthi ngabe kuhlala abantu indlela amaseyoza yona ngaba kuhlala inyamazana hatha abantu sikhangela ukuthi uhulumende wethu lo ngihulumende lesihluku ongananzelela impila kahle zabantu ngoba nxa uyabopha umuntu umfake kuma cells ayevele esetshenziswa ngu-Ian Douglas Smith ukuthi aphambanise abantu bakithi angiboni ukuthi uyabovele ulenhliziyo labantu bakithi abantu bakithi baphuma sebegula sebelama TB ngenxa yengubo ezingawatshwayo akuklinwa i-flushing system iphakathi iphandle kwama cells ngakho uma omunye engasebenzisa i-toilet kuhlala kungaflashwanga bezovula ngesikhathi sabo sibona lokhu kuluncindezelo olwenziwa nguhulumende wakithi
olwela amalungelo oluntu unkosazana Abigail Mupambi laye uvumelane lomhlanga ethi uhulumende ulocuku amalungelo abantu ayephulwa mgceke ngamapolisa ngakho iZimbabwe Human Rights Commission ayikulunyise ngoba lolu ludubo olubhekane lezwe lonke
system indaba engenanzeleliyo bekusenzakala because of injustice ukuthi bona bazitshele ukuthi indaba leyana indawo leyana ngiyabo sibali pho ke soon and very soon izabona ukuthi as justice will begin to take its course labo bazoba ngama-candidates ngikhona ngale balomlando ukuthi babone ukuthi ngale kuyaba indawo ekhwanisa ukuthi umuntu aphile under ama-conditions avunyelwa ngokusemthethweni constitutionally so again mase sikhangele indaba ye-human rights commission we are having a tendency yokuba lama commissions which are toothless ama commissions lawa lapho kumele basebenze khona sibili bakhanye sibili sibili kabakhanye phela indaba le yayisondawo entsha the commissions have been there and across the country I can assure you this is the situation
iningi labantu bayayisola indawo egcinwa izibotshwa enkambeni ebulawayo Central Police Station bethi ngomnyaka odlule ithe ilungiswa izitokisi zasala zilokhe zingahlanzekanga bethi amalungelo ezibotshwa ayephulwa mgceke kodwa iZimbabwe Human Rights Commission ithule ngoba kungasi kwakuqala ukusola indawo le Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthakazi omuhle. Mina ngingu Mike Hobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo 18 ntambama. Namhlanje siphaba sakhulayo ithuba lokukhankasela ukuthola isekelo kanye lokuqinisa inkuthazo yabo yokuthi ukhetho lwalonyaka lwenziwe kungeladlakela. Libona ngani ukhetho lwalonyaka luza kwenziwa ngokuthula na? Ngena kuhlelo uzikhulumele imbono yakho ngodaba lolo. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318. Tholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LFVOA Ndebele.
Wayengumongameli wakwele Melika uMnumzana Barack Obama lamhla wethulwe isifundo ngoMandela emkhosini weMandela weNelson Mandela Annual Lecture ongene zinkulungwane zabantu eJohannesburg. UBenedict Nhlapo usipha lolo daba.
Enkulumeni yakhe uMnumzana Obama wethule ukukhathazeka ngalokhu athi yikubuya kabutsha kwemkhuba emidala eyayilwiswa ngumuyi uMandela. Uthe kulo fakazi wokuthi luyanda ubandlululo kokuqela kwele South Africa leMelika. Obama kutaza inkokeli zamazwe ukuthi zihambe emanyathelweni kaMandela.
UMadiba wakhokhela leli lizwe ngokukhulumisana loba kwakunzima kwaxolelwana kwaba lokhetho olukhululekileyo. Sonke sabona umusa wakhe exolela izitha zakhe kanye lokuhlakanipha kwakhe echiya isikhundla sokuba ngumongameli.
UObama uthi kuyadanisa ukuthi umnotho waleminyaka uqhubeka usiba sezandleni zabalutshwana kanti labo abanothileyo abalandaba ukuthi abayanga baphila njani. Uphinde wasola ukugxamukela kweMelika eMiddle East leminye imikhuba yamazwe abalisa iRussia leChina esithi izinto kufuze ziqatshelwe. Ubuye wethula isixwayiso esithi kulusizi ukuthi sekuvuka ezomusazwe zokwethusela abantu, ukugumula abantu emsebenzini, konke kusenzeka ngendlela elesiqube esikhulu.
Ngiyakholelwa kuphupho likaMandela. Ngiyakholelwa kunkululeko elokulingana komuntu wonke kungakhathalekile umbala loba umhlobo wakhe. Enkululekweni eme ekulinganeni kwabantu njengokudalwa nguNkulunkulu.
Izizalwane zeZimbabwe zemukele ngenjabulo amazwi kaMnumzana Obama. Umelo MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi kunenge ngokumkhuthazileyo ngamazwi kaObama.
Benginesifiso sokuthi mhlawumbe uzoleke ethi fahla ngeZimbabwe. Noma kungasenzakalanga lokho kodwa ke ube namagama ambalwa achaze ukuthi abantu abasha sokuyisikhathi sabo manje ukuthi mabathathe izintambo zombuso babuse. Isikhathi sikabhuti omdala siphelile.
Langamazwi agcizelelwe nguNobhala webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Nqabutho Mabena.
inkulumo lesisindo ngesizathu sokuthi ukhulumile wachasisa ukuthi ohulumende abangaphikiswayo benza kube lula ukuthi kube le corruption emazweni abawabusayo, kuyinto futhi eyenza ukuthi ilizwe lingathuthuki.
Izikhulumi zonke zibonge umnumzana Obama sithi kunenge akwenzileyo okuphe intsha e-Afrika inkuthazo enkulu ngekusasa. Vele Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lokusele amaviki phose amabili ukuthi kwenziwe ukhetho kweZimbabwe. Imikhankaso isifike kuzinga eliphezulu. Umanyano we-MTC Alliance uqhubeka uloke ukhonona ngendlela ugatsha lwezokhetho iZimbabwe Electoral Commission olufuna ukuqhuba ngayo lolu khetho. Amanye amamandla awala mikhankaso ebonakalayo ngenxa yokuswelakala kwemali. Intothelizindaba ye-Studio 7 uChris Gande useHarare akesikhulume laye sike sizwe ukuthi kuhamba njani khonangale-ke eHarare. Baba Gande, kunjani?
Siyaphila baba Dube, kunjani?
Ya, siyaphila kakhulu. Sizokuthiwa siluyaqanda sibula kumangalisayo sibaba.
Ah, kakhulu lapha eHarare kuyabanda sibili, kuyagodola kokuthi abanye abazinge zomkhathi bathi bona akukhanya sokule minyaka kwagodola kwaba lama degrees angaka aphansi kakhulu.
Ye, kodwa kwezokhetho kuyachisa kakhulu, eh?
Ah, kuyachisa kakhulu, kodwa ke akuchisi ngendlela obungayikhangelela ikakhulu nxa ukhangela ukubana kulaba zancintisa abaningi okungaze kubonakale kumbali yelizwe, baningi kakhulu, kodwa imikhankaso yabo ngani ithelwe ngamanzi kancane. Abanye bebesithi ngumqando, kodwa hayi, abanye bathi kukhanya yimali. Ayikhanyi imikhankaso, ungabhodabhoda nje phakathi lapha edolobheni ubona amaphethana nje amalutshwana atshengisa ikakhulu awe-MDC akamnumzana Tsamisa lakamongameli Emmerson Mnangagwa, abanye ngani vele abakho.
Kodwa so ukhetho lolu nxa sikhangele lukhulu ngaqhutshwa njani nxa sikhangele khona ukuthi abantu akulabudlova obenzakalayo kumbe ubudlwangudlwangu?
Ye kakhulu lakho, labo bayavuma, sike saxoxa labe abamabandla aphikisayo, ha labo bayavuma ukubana hayi ukhetho lolu lungani lwehlukene leminye iminyaka. Lanxa nje izolo bekuthiwa emhlanganweni wokukhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana nathi wenga, kuthiwa khona kubonakale amasotsha amaningi okungaze kubonakale endaweni enjalo ikakhulu nxa kukhankaswa edolobheni le Highfields, ukuthi babone nje akuthiwa ama-trucks kade maningi okumangalisa, abathi bona hayi lokhu kubayithusile kakhulu.
Yes, kuthiwa-ke umanyano we-MTC Alliance ukhala nge-postal balloting, njalo-ke uthi sokumele bayisadikhi, bathini sibili nxa ungasitshaki njengamafutshane?
Ye Dube, bengikhona emhlanganweni kamongameli webandla umnumzana Tsamisa ekhala ngawo ngodaba lonalona, kodwa sithe simbuza thina ukuthi hawu manje nxa kungenziwanga lokho olifuna kwenze khona lokho kokuthi balubone i-ballot paper lokuthi lidindwe umbani bazakwenzani, hayi kukhanya impendulo yakhona hayi ayicazwe kahle ngokuthi ngakwelinye ngapho uthi hayi sizaqhubeka ngokhetho, kodwa ungamlalelisisa ngapho ukuthi yena hayi ukhetho lungenziwa.
Ye, umuzwa wami wokugcina ukuthi sizokuthiwa kusasa kule ngxoxo mpikiswano eyenziwa i-Studio 7 nakusela ngakho.
Ye Dube, kusasa kule ngxoxo mpikiswano ezenziwa zintatheli zindaba zihlaziya udaba lona lokhetho luzahlaziywa e-embassy, kodwa ke abantu bonke abayenelisa ukuthi balandele impikiswano le ekhitshwa ngaloko kuthiwa yi-live ngesikhiwa ku-YouTube da kuzo zonke inkundla ze-VOA, VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, VOA Shona.
Ye, kodwa ke nxa ungavalisa abalaleli sibili ngabatshela ukuthi kungani ukhetho luhamba ngemfanelo kumbe luyaqhugezela nje?
Hayi, mina ngathi ke ukhetho luhamba ngemfanelo ngoba nxa sikhangela abezomthetho bathi konke okwenzakalayo kukhanya kwenziwa ngomthetho, lanxa ke okufana lokuthi abaphikisayo laba bathi babone iphepha ukuthi ligindwe ngaphi lokuthi linjani, konke lokho ngezomthetho sikhangela umthetho ngokwakho, bathi khona hayi akukho emthethweni.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande khona ngapho ke eHarare, ulale kahle mfowethu.
Hayi, lathi sibonge.
Sizwa kakhulu lo ke nguChris Gande esixoxelaye esecongwani eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ningakutwa ingxoxo mpikiswano esilethulela yona ngezokhetho kusasa kusukela ngo past 10 ekuseni kusiya ngo 12 emini. Intethele izindaba zizabe zidlala ingqondo ngokhetho lweZimbabwe kunxoxo mpikiswano yethu eye Reporters Round Table Series ngaphansi kwesihloko esithi Setting the Red Code Straight, Understanding 2018 Elections. Sizalethulela ingxoxo mpikiswano enkundleni yokukhulumisana yebulenjini Facebook ekhasini le VOA Ndebele, VOA Shona kanye le VOA Studio
7.
Lo ngumsakazo we Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Washington DC. What is kangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane? Amazwe omanyano we-European Union alobelane isivumelwano sokuthengiselana leJapan. Lesi sivumelwano silotshwe esigodlweni seJapan eTokyo yinhloko kahulumende yalelo lizwe uShinzo Abe lomkhokheli owe-European Council uDonald Tusk lokhokhela i-European Commission uJean-Claude Juncker. Amazwe akuzwekazi le-Europe asele ebambe wangaphansi ngamazwi kamongameli Donald Trump weMelika oqinisa ubudlelwano leRussia ngemva kokuhlangana lomongameli Vladimir Putin besithi kungaba ingozi enkulu kwezomvikela. Ukuthengiselana kwemali yohlobo lwama-United States dollars aweMelika emphakathini kuyaqhubeka elizweni lanxa usibalikhulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja ebikwa esithi uhulumende usekhweze inani lemali ayitshala kumnotho welizwe yokuqeda lolu hlupho. Usithandekile Mhlanga usedulela lolu daba.
Umnumzana Manguja ubikwa esithi uhulumende ufake amadola ayizigidi ezilikhulu lengxenye yalo i-$150 million umnotho welizwe ukwenzela ukuthi abantu bengasayithengi emkambo wensitha. Kodwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukansila weTsivarasekwa eHarare, engowebandla le-MDCT, uthi lokhu akusoze kusebenze.
I-black market and kayisoze isuke until sebelungisise kakuhle ngoba ukufaka abakwenzayo imali leyo vele kayibonakali ebantwini bonke, ibonakala kubo bodwa. Bona abathatha izimali bezingenisa futhi ku-black market bezithengisa nyama ekokhesi lokwezinye indlela ezinjalo.
Amazwi akhe asekelwa ngumnumzana David Ndlovu wakobulawayo engowebandla leZANU-PF.
Kuya kuza kwehlula kuba umuntu engathola i-forex market uyahlaphumela engaphandle kwelizwe ayekwenza imali eningi. So ayisoke isebenzi ngaphandle kwelizwe ngoba as long as sizama ukusebenzisa i-US dollars internally ukuthi siyisebenzise locally la iza kwehlula ngoba abantu bonke labangaphandle kwelizwe omunye azisukele e-South Africa fike athatha ama-US dollars ezimbabwethu mahamba ite khona.
Ukansela Hadebe uthi uhlupho lokuswelakala kwemali luhlupha abantu makhaza lunothise abenelisa ukufinyelela imali.
Akula ncedo abalinika kuzakamizi ngoba imali lezo vele kazifiki kuzakamizi zicinela kubo bona bodwa laba abazana lanaba kuhulumende abathatha izimali besiya zithengisa ku-black market ngendlela zama-ecogage. Thina manje uma sikampena vele sezizakamizi ukuthi ukulunga kwendaba yemali kuzalunga uJamisa kuphela angangena, angaba kuhulumende engu-president konke okunye abakukhangelayo abasala ngakho vele kuzalunga ngaleso sikhathi.
Umnumzana Ndlovu uthi ngabe amabhanga ayakhweza inani lemali enikwa abantu ngelanga.
Udaba lwemali lenziwa kuhle. Abantu bavukile ama-banks each and every day besiya from $30 to $50. Njenge-budget zapendiwe sta i-maximum $50 ngeviki. Kutho ukuthi each and every week kufanele ngihambe ngebhenki ngelayina. Kanti kungabe sithi i-maximum $200 ngiyahamba kanye ngisabuyela ebhenki. Njalo abanye bathi bengazuza imali yale bebelenhlanta bezule ama-US bahamba bewathengisa ku-black market ayenathatha amabhomu. Yiyo kwenza i-rate ikhwele ngoba uma yisomalutshwane yakwazi uma kunesikasithi ukuyenza kwele ama-prices akhwele. So leyo sidola itholakala kuma-free individuals abale-chance kumbe abale-privilege yokuphiwa ama-USDollars ebhenki.
Ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthi udaba lolu lungalungiswa ngokuqeda inkohlakalo kuhulumende.
Kuza bafunde corruption, kuzothatha omunye umuntu very senior khona ngale Reserve Bank, who makes imali yakhe ye-corruption vele, a-influence ibhuku zinamarenti elokhu ngokufaka ezakhe imali. So you cannot solve that problem kune-corruption elizweni. Uzakhumbula ngesikhathi kuzokuxabane ulo umnangagwa nomgaba, I think it was towards coup, umgaba wayephumele ama-price asale kukhwela, and the accusation from D40 was it was being influenced by him. So there is a way abantu abakwenzayo ukuthi izinto lezi zingafind the formula for stability, and that as long as there is that thing, corruption, opposition, selfish and political problems and that absence of support from the international community and things like that, these problems will always be there. Singena mali yethu ethi thina elevalue yayo with backing ye political goodwill, you cannot solve this problem.
Kodwa umnumzana Mangudi awusola amabhanga esithi yiwo agogodlela imali endaweni yokuthi ayinike umphakathi. Ngingusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umongameli Isaias Afwerki owakwele Eritrea lomkhokheli welizwe le-Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed mhlaka 9 Ntulikazi balobelane izivumelwano zokukhumisana umlotha kulandela iminyaka engamajumi amabili yokulwisana kubangwa umngcelelo kunye okujiyeneyo. Amazwe la ayedlelana kahle kusukela ngomnyaka ka-1993 kulandela isikhathi ilizwe le-Eritrea lithola uzibuse. Kodwa ke lokhu kwaguquka ngomnyaka ka-1998 kulandela ukuxabana kwenkokheli yelizwe leli ngodaba lomngcele. Abantu abedlula inkulungwana ezingamajumi ayisithiyangalombili sebafa ngenxa yokulwisana kwamazwe la. Loba nje ukulwisana lokhu kwama ngomnyaka ka-2000 amazwe la aqhubekela phambili elamabutho ayethobelene kubangwa umngcele. Ukukhulumisana umlotha kuqakathekile kakhulu phakathi kwamazwe la ngoba ele-Eritrea liyenelisa ukuthola elikufisayo elwandle lwe-Red Sea endaweni ezimbili ezibalisa i-Asabo le-Massawa. Indawo lezi zilabantu abaningi kakhulu abathenga bethengiselana impahla etshiyeneyo, njalo kulomkhandlo wamanzi we-Suez Canal wenza ukuthi kufinyelelwe umhlubulo wezwekazi le-Europe kanye lamazwe asempumalanga. Ilizwe leMelika lithi lamukela kakhulu ukulobelana isivumelwano okwenziwe lilizwe le-Ethiopia lele-Eritrea. EleMelika lithi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la athuthuke ngemfanelo. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika. Singakwehlukani ngothi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Umkhokeli womanyano we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze abesadik ukuba benze umhlangano wesiphangiphangi lomgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC. Wayengumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama namhla wethule isifundo ngoMandela emkhosini weMandela annual lecture owenzelwe kwele South Africa. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olubalulisayo uNkip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.